Namhla ngiyathaba kakhulu, sengize ngahlatshwa ivaccine eyokuqala eMaborondo Clinic under Chief Mahlebadza in Mberengwa West. Ngiyathaba kakhulu. Remember ngake ngaye five ama-centers babe sithi bona habala le ivaccine eyokuqala kodwa namhla ngiyitholile eMaborondo and amanesi angikhona they were very efficient and they were very good. It's a wonderful team. Bathi bona akhona onke ama vaccine onkangu 2 eyokuqala ngesibili akhona. So ngibe ngikhuthaza abantu ukuthi for those who can kumele bahambe bahambe emaphandleni bayohlatshwa le vaccine ukuthi sizivikele from this COVID-19. Hayi kodwa ngiyathaba kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ngithathe leli thuba ukulibonga lina ebe Studio 7 lenkuthazo eliyenzileyo. You also published my story and wangimotivator mina ukuthi ngiyidinge le vaccine until today when I traveled to Mberengwa. Hayi ngiyalibonga kakhulu ngiyalibonga. Ngithathe leli thuba again ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi bahlatshwe siyiprevente le COVID-19.
Manje uza kwenzani sokufanele uhlatshwe esibili? Bathe ubuye yini kulesi sibhedlela?
Amanesi angitshelile ukuthi after 2 weeks kumele ngihlatshwe esibili. So ngizabhala phansi ukuthi mhlaka 17 June kumele ngihlatshwe leyi. I hope the vaccine izabe ikhona ukuthi ngihlatshwe ngiqede le process. Today at least I've moved.